Ningali tshona njani mthoka komuhle Zimbabwe muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMike Wobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Nhlanhla Moyo owenhlanganiso ye-Dot Youth. Unhlanhla uyingcwethi kwezempilakahle. Sixoxa ngokumemetheka komkhuhlane we-HIV AIDS ebantwini abasakhulayo. Nhlanhla, ngiyakwamukela kuhlelo.
Nxa sesikhuluma ngale ndaba yokulwisana ngegciwane le-HIV and AIDS, ubona ngani izijikelezo siyasebenza gadalana na?
Hayi, sesibambile kakhulu sibili njengelizwe okungalokhu kuyancomeka. Yebo, kukhona okuncane okusasilela lapha nalapha, kodwa hhayi, sesiphathile. Singakhangela thina njengelizwe, sikhangela ngemuva. Sibuya kusuku lwanamhlanje parliament i-NECTA esithi thina i-National AIDS Council Act iyazala esiyibiza njenge-National AIDS Council elizweni ecode NECTA i-response ye-HIV and AIDS ilizwe lonke isebenzelana lama-partners aphandle kwelizwe lama-partners aphakathi kwelizwe ukuthi i-response icace. Ama-organization asebenza kuma-communities ahlukeneyo lawo a-contributor to the response of HIV.
Bakhona na abantu abasha abaningi abaphila ngegciwane.
Bakhona sibili, silabantu abasha abazalwa bele gciwane, silabantu abasha abathola igciwane ngendlela ezijiyeneyo, ezihlanganisela ubudlwangudlwangu, ezihlanganisela nje amanye ama-behaviors angaphathekanga agcina esebethola khona igciwane. So ebantwini abasha lapha inkinga enkulu esilaka kakhulu yikuthi abantu abasha ngama low behaviors abaningi abakwazi i-status sabo, yikho okwenza ukuthi bagcine sebethelela abanye abantu abathi igciwane, sebesenza ama-risky social behaviors lawa agcine sesenza ukuthi bayenzigciwane lemeke.
Ngosuku lwe-World AIDS Day sike saxoxa labantu abathiyeneyo, eningi labo siyabezwa bekhuthaza abantu abasaphilayo ukuthi bayekele ngalo mkhuba wokwenza ama-vuzu party. Ubona ngani lokhu is it contributing na kudaba lolu lokuthi umkhuhlane igciwane leli selihlupha abantu abasaphilayo elizweni?
Kakhulu akusikho kodwa yebo okukhontributayo, kulokunye esingathi thina esingakubalela engaqalisa ngithi mina kule ndaba zomthetho lezi engathi esithi thina abayithi i-age of consent, esingathi thina yiminyaka lapha umuntu omutsha angakhona ukuthi angene eclinic athole uncedo ngendaba ze-HIV kumbe ngama-services thina esingathi ngawe-sexual and reproductive health. Iku-16 osokusenza kube yi-limitation kakhulu for ababelow the age of 16 asebe-sexually active ukuthi bathole ukuthi ba-access indawo ezinjeyabo-testing without parental consent. Kunzima ukuthi abantu abathi bacela ukuya testa ebazalini ngokuthi sebe-sexually active ngesiko lethu, ngenxa yokuthi vele njengomuntu omusha angikhangelelwanga mina ukuthi ngibe injani ngibe sengiqalisile ukwenza cansi.
Hayi, isilukandaba, sithanda ukubonga uNhlanhla Moyo ngokungena kuhlelo. Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi, silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. So dibana njalo kuhlelo i-Connection ngolwesibili 8-9 PM khonapha emsakazweni we-Studio 7. Olibalulisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Wobe. Thakaza muhle Zimbabwe muhle, sohlangana ngolwesibili. Bye bye.